Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 19 kuMbimbitho 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Thina esibulawayo Metropolitan Province siyabe sithontisela abantwana inovel oral polio vaccination bonke abantwana abasuka ku zero siyafika ngaphansi kwe 10 years bathontiselwa kulolu hlelo.
Ihlandla lesibili lohlelo lokuthontisela abantwana abaleminyaka engaphansi kwelithumi yokuzalwa umuthi wokuzivikela emkhuhlaneni wepolio luqalisile lamuhla elizweni lonke jikelele.
Khathesi yena olwakhe uhlelo oluqondane lalo kalala uhulumende weZimbabwe usethembe khona ukuthi bona abazimele bodwa bazabuya bazencedisa njenge-WFP. Ngabe balenhlelo zabo eziqondane nabo ukuthi nxa sokune situation enje bayilungisa njani abantu badlani.
Uhulumende uthi iziphala zelizwe ezilondolozwa luhlangothi lwe-GMB seziselele ukudla okulutshwana kakhulu. Njalo lesivuno salonyaka sisoze sifike la kusigidi esisodwa samathani. Umongameli Joe Biden weMelika lo wayengumongameli uMnumzana Donald Trump sebekhankasa ngamandla elizweni lonke belungiselela ukhetho lalonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ihlandla lesibili lohlelo lokuthontisela abantwana abaleminyaka engaphansi kwelithumi yokuzalwa umuthi wokuzivikela emkhuhlaneni wepolio luqalisile lamhla elizweni lonke jikelele. Uhlelo lolu luqhutshwa luhlangothi lwezempilakahle, inhlanganiso ye-UNICEF leye World Health Organization njalo luqondiswa ngabe Global Eradication Initiative. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
ELeZimbabwe linikwe umuthi olesisindo esedlula kancane izigidi ezilithumi lengxenye 10.6 million vaccines. Lolu hlelo lukhangelelwe ukufinyelela abantwana abafika izigidi ezine 4 million kusukela namuhla kuze kuyefika uncwabakazi womnyaka ozayo. Umongikazi ophethe uhlangothi lwezempilakahle kukhansili yakobulawayo unkosikazi Sithokozile Hobe uthi kuqakathekile ukulwisana lo mkhokha wepolio okuthiwa yipolio virus type 2.
Thina esibulawayo Metropolitan Province siyabe sithontisela abantwana inovel oral polio vaccination bonke abantwana abasuka ku zero siyafika ngaphansi kwe 10 years bathontiselwa kulolu hlelo.
Uhlelo lwenovel oral poliomyelitis vaccine 2 luqhutshwa emakilinika lezibhedlela. Unkosikazi Hobe uqhubeka echasisa ngokuqhutshwa kwehlandla lakuqala eliqhutshwe ngenyanga edluleyo ekaNhlolanja.
Siyakhuthaza abantu bakobulawayo ukuthi babuye. Sizabe sithontisela abantwana, sikhangelele ukuthontisela 214,586 abantwana nge-4 days lezi ezilandelayo.
Omunye obengowakuqala ukuhambisa umntwana ekilinika namuhla ngunkosikazi Nomusa Ncube ohlala esizinda kobulawayo. Yena ke uchasisa ngokuqakatheka kokuthontiselwa kwabantwana umuthi wokuvikela ipolio.
Ihlelo lepolio liqakathekile kakhulu ngoba lanxa sasikhula lalizokulukhona kodwa abekade wakwala amajekiseni abantu babesihlaba besiba lepolio yesifa. Kodwa kathesi siyabonga ukuthi sokulohlelo lwezempilakahle okulamajekiseni okuhlabela khona usizo. So ngithe ngifika lapha mina eklinika mina ngizothatha isupply yami ye-OI ngizothiwa abantu ngabathontiselwa. Ngathi ngafona endlini ukuthi abantwana babuye labazulu bezothontiselwa ngoba kuqakathekile. Lawa ama-2000 lawa ba-ignore abaqhakathekisa impilo yabantwana babo.
Isakhamuzi sakobulawa inkosikazi Princess Bebe uchaze ukuba umntana wakhe uza okwesibili ukuzothontiselwa.
Ngikade ngizothatha amaphilisi ami but ngasenhlana lokho ukuthi ngithontiselwa abantu babo. Ngo-February ngamthontisela. Hayi, luqakathekile uhlelo luyasincedisa ebantwaneni. Abayenze kahle kakhulu.
Isakhamuzi seChabalala unkosikazi Bimbiso Majiji laye uthi uzothontisela okwesibili.
Ngo-February wathontisela kule 1 year 6 months uzothontisela umntwana. Uqakathekile noma uyavikela umntwana ipolio.
Leli hlandla lesibili eliqale lamuhla kusiyafika ngolwesihlanu kuyonale iviki likhangelelwe ukufinyelela abantwana abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 214,586. Phansi kwalolu hlelo eleZimbabwe linika abantwana umuthi obizwa ngokuthi OPV2 vaccine osetshenziswa kwele Ethiopia, eBenin, eCongo Republic, eLiberia, eNigeria lakwele Sierra Leone kusukela ngomnyaka ka-2021. Ngomnyaka odluleyo ngomfumfu uhulumende ubike ngokufunyanwa kwepolio esanyathi emntwaneni oleminyaka engaphansi kwelitshumi. EleZimbabwe lacina ukuba labantwana abatholakala benepolio ngomnyaka ka-1989 kuthi ngomnyaka ka-2005 iZimbabwe yathola imendulo yokuba lilizwe eselenelise ukuqeda umkhuhlane wepolio kulandela uhlelo lwayo oluqinileyo lokuthontisela abantwana umuthi wama-vaccines. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uhulumende uthi iziphala zelizwe ezilondolozwa luhlangothi le-Grain Marketing Board, GMB, seziselele ukudla okulutshwana kakhulu, kukanti lesivuno salonyaka sisoze sifike la kusigidi esisodwa samathani. Uphenyo olwenziwe lugatsha lwezokulima luveza ukuba kusivuno salonyaka ilizwe lizathola amathani edlula kancane inkulungwane ezingamakhulu ayisishiyagalombili, i-868,000 tons omumbu. Amabele kanye lengqoloyi, kodwa ilizwe lidinga amathani ayizigidi ezimbili 2.2 million metric tons ngomnyaka awokudla kwabantu lezifuyo. Abantu badinga amathani phose ayizigidi ezimbili 1.8 million metric tons ukuze badle basuthe ngomnyaka, kuthi phose ingxenye yesigidi 400,000 metric tons kuyikudla kwenkomo. Okwamanje eziphaleni ze-GMB kulomumbo ongena ku-145,000 metric tons kuphela, amabele wona eyi-43,000 kuthi ingqoloyi ibe ku-244,000 tons. Uphenyo lukahulumente lolu luthi isigaba se-Midlands yiso esizathola isivuno esiphezulu ukwedlula ezinye indawo, kuthi iMatabeleland South ithole esiphansi kakhulu. Inhlanganiso eziphathisa abalambayo zithi abantu abadinga usizo lokudla oluphuthumayo eZimbabwe sikhuluma kanje baphakathi kwezigidi phose ezintathu i-2.7 million kusiya kwezintathu ezilengxenye i-3.5 million. Untungamile Nkomo weStudio 7 uxoxele somabhizimusi olenkampani ethengisa impuphu uMnumzana Bednego Bebe, yena owake waba ngummeli wesigaba senkayi edalele ephalamende.
Sikhuluma kunje nje kakulahlelo olukahulumende oluthedandalazi olutshengisa ukuthi i-deficit okhuluma ngayo iza kwenziwa kanjani. Abakwenzileyo kuphela bathi kuma millers kabavulele bathengeke umumbu eSouth Africa ekakhulu ngoba ekho lapha abantu abawuthaphuza khona kwamanje. Kodwa ke angiboni ukuthi uhulumende olomsoco anga melela ukuthi uyakuthi ama-millers kabathenge umumbu. Phela ungakhohlwa ukuthi abantu beZimbabwe iningi labo bahlala emakhaya kabathengi impuphu le egaywa ngama-millers. Baphila ngokuthi bagayise eyabo eyomumbu ababe uthole emasimini. So kungumlando kahulumende ukuthi laba semakhaya ke abadingele lowo mumbu ayebanika. Lokho okunje ukuthi nxa kuthiwa uhulumende usebenzisana lengatsha ezizimele zodwa, yikwehluleka kukahulumende. Lapho kwehluleka khona uhulumende, ingatsha ezizimele ezimele zodwa ziyancedisa ngoba phela ziyabe zikhangela ukuthi abantu bakamlimo bangaze babulawa indlala. Esingakutsho ukuthi kathesi eZimbabwe kulohlupho olukhulu kakhulu ngoba uhulumende wehlulekile ukuqoqela abantu ukuthi baza kudlani ngendlala engaka. Abantu sebesenza indoda zibonele kodwa besithi bala uhulumende. Kulusizi ke ukuthi uzafica ukuthi bakhona ke ababe belokhu besithi uhulumende okhona kabuyele ngoba uyakwazi akwenzayo. Thina abanye kasikubone akwaziyo akwenzayo ngoba sikhuluma kunje nje la kuma business izinto kazimanga kuhle imali kayikho. Sikhuluma kunje nje imali yeZimbabwe ukuthiwa yibond baphonga ukukhuluma ngayo ayisabonakali layo. Sikhuluma kunje nje imali yeAmerica eyo efunwa ngabantu bonke eZimbabwe kayibambeki ntungamile inzima okuyibamba.
Kodwa uhulumende uthi ulazo inhlelo zokuphathisa abantu encedisana labo USAID labo WFP.
Iqiniso ntungamile ukuthi uhulumende kabambisananga labo abazimeleyo. Abazimeleyo bancedisa abantu. Uhulumende akwenzayo kuphela ukuthi abavumele ukuthi bancedise abantu. So kabambananga labo yena vele kakulala uthwala wenzayo. Kala plan uhulumende lo ntunga. Umuntu ole plan ngabe kuthiwa uyakwazi ukuthi okwakho okuqondayo lohulumende aza kwenza yilokho. Bese kusithi lokho abafuna ukumncedisa abazimele bodwa lawo baza kwenza lokho. Khathesi yena olwakhe uhlelo oluqondane lalo kalala uhulumende weZimbabwe. Usethembe khona ukuthi bona abazimele bodwa bazabuya bazencedisa njenge-WFP. Bayancedisa kodwa kabancedisi uhulumende, bancedisa abantu. Uhulumende lowo vele unjengopopayi. Upopayi uyagida lapho kungafananga khona. Upopayi uyakhuluma lapho kungafananga khona. Upopayi uyenza noma yini ngopopayi nje abahambayo bengayazi ukuthi benzani ngoba alubana ngabe kuthiwa ngabantu abakhethelwe ukuthi basebenzele abantu ngabe balenhlelo zabo eziqondane labo ukuthi nxa sokule situation enje bayilungisa njani abantu badlani babanikani.
Umnumzana Bedneko Bebe ngusomabhizimusi wale nkampani ethengisa impuphu kokubulawayo njalo wakuhamela isigaba senkayi edale lephalamende ubexoxa ecingweni lontungamela inkomo weStudio 7 ekobulawayo. Ingatsha zikahulumende ezibalisa olubona ngokwenjiwa kwemigodi lolwe Environmental Management Agency EMA zithi zizaqinisa imizamo yazo lekhansili yakobulawayo eyokubona ukuthi kwenjiwa kwemgodi kuleli dolobho akuphazamisi izikolo lezempila kahle kuzakhamizi. Lokhu kuphume emhlanganweni wobuqoqo yinhlanganiso elwela amalungelo abathengisa ezitaladini Air Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, i-VZ, oqhutshwe namhla edolobheni lakobulawayo kulandela ukusola kwabahlali balelo dolobho ngomsindo lokubhidlika kwezinye izindlu abathi kubangelwa yikwenjiwa kwemigodi ikakhulu kuward 28 eCowdery Park lakuward 17 ePhumula leRobert Sinyoka. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba sixoxele isiphathamandla se-VZ kobulawayo umnumzana Prosper Masibi.
Ukuphumile yade kumqoka kakhulu ukuthi abantu balentwele usayinika information. Bengabona indawo kuglaswa nje nemigili yabo isingani yele kucracker ngokudala. So sirealize ukuthi no, I think there's in need ukuthi abantu bebe ne-information ekwanileyo eyaneleyo. Abantu babe nemabo ema, ema is not doing this. Bengabona ingcekeza eyenzakala khonaphana. But ema came and told us, I know thina we are more of evaluation and monitoring. Part of the cabinet. So, only eleven Kuluna will be the Minister of Mines. Now, when it comes to our plastic, not calling as you say, here, cooling, the Lena from a case, Yavantu, Amadu, which is now my dad. So, my Christmas, I'm alone at my end, who you create you would know. The best thing you know is the seventh of the Malay ministers that are well involved, Kuma Mining, all these organizations, the companies, are adhering to the bylaws of this country. In Dalo, one of my licenses about that they are willing to renew a part. We cannot renew if we are not in the year or in the amount of the year. kulo kansila uthongu school lekile molo wakhona ngale e-17 obekwenzela ukuthi she's keen ukuthi nisebenzele abantu abayiba bamthumayo ekhansileni but nayo uyafisa ukuthi ebe ne-information eningi kwenzele ukuthi imibuzo yonke abambuza yona ekwanithi ukuyiphenda ngalo le into ye-information information yokuthiwe kwazi ukuthi umuntu oqhathiwe laphana uvela kanye vele yena kuwa-17 lakhonokho ukuthi mase imisebenzi uphelile akeyibe given ama-provisions kumbe ama-nasa kumbe ama-pensions and so forth. There was an example ephumileyo ukuthi we've got kenightness eyenzakala e-town isinesikhathi eside more than 100 years but how are people of Bulawayo benefiting from that ngaphandle kokubulala imigwaqo yethu ngaphandle kokukhipha idasi liyani ecini ngingela ngabantu ecina sebegula beseshiyele abadala yikho okwathi kulowo ndoda ovela emayini besekhuluma ukuthi hhayi siyanika abantu iquiry ezikolo sedonetha silama-water reservoir or ama-water kiosks esiwenzileyo ezikolo ezinezithe ibabambeni i-water reservoir some sort nanxama kunama-tournaments abobhora and so forth the pitching and vow mint esingathi uma inengavoku idivaliwe kumbe kungasela that granite abayidingayo laphana basuka bahamba esingasela sikubambile sithi hayi thina sasile ama-china lapha kwa-17 ephumula sasala kuthiwelo galokho yikhodwa kungani uphumile ungani ungacacithwanga kakuhle
yona singathi mningi yini imigodi etholakala koBulawayo lapho kwenjiwa khona
owadi-28 lowadi-17 ungakhangela amaningi angikhona isimoto akhanga uma-outgate uphumula yabe usuphuma ususiya kubokani usiya kubo-robert nyon lakuwadi-28 asizipathipati bebekhuluma nge-gold mine yikho yade besesile kule zinto ezenzakalayo khona ngalabo-recycling and kule pamari layo ethethwayo khona ngayo.
Lo ngumnumzana Prosper Masibi, isiphathamandla senhlanganiso ye-Vendors Initiative for Social and Economic Transformation, i-VZ, obexoxa icingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Kwezimayelana lakwele Melika, uMongameli Joseph Biden lo wayengumongameli umnumzana Donald Trump sebekhankasa ngamandla elizweni lonke jikelele belungiselela ukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Lokhu kwenzakala umongameli Biden echothozwa ngendlela aphethe ngayo impi ephakathi kwele Israel eHamas, okubikwa sokubulelwe abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amathathu, 32,000 eGaza, okugoqela abantwana labesifazana. Umnumzana Trump yena ubhekane lohlupho lwamacala angapheliyo awetheswayo agoqela elokutshotshozela udlakela, ukuzama ukuguqula impumela yokhetho, lokugcina amaphepha elizwe alemfihlo lokunye. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube Studio 7 uxoxele umnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe ohlala eVirginia khonapha eMelika.
UBiden iproblem engibona mina engaba nayo kungamsinda ngaphandle kwalolu daba lokuthi usegugile, I think into enkulu engamsinda yindaba yeGaza e-Israel le ukuthi uyihendla kanjani. I think uyazama kakhulu ukuthi aphushe for ceasefire lapho, but yes, of course, ubhekane lo muntu ofana lo Netanyahu, uprime minister we-Israel, ongumuntu ovele mina ngokubona kwami engumuntu olobandlululo ongafuni ukulalela abanye abantu, and yinto nje engamphaka ebunzimeni. Angazihlukanisa lo Netanyahu lento ze-Israel, I think angaba ngcono. Masikhangela udaba lwakhe lokuguga lolu, I think for the most part uprove abantu abaningi wrong nge-State of the Union address yakhe lapho akhombisa khona ukuthi hayi lokhu ezihlangene still sharp, uyakwazi okwenzakalayo, and waye very strong ngokuthi abantu baqaphele ukuprotecta idemocracy ngoba umuntu ofana lo-Trump ufuna ukudestroya idemocracy.
Besengikhangela-ke
kutrump, utrump inhlupho zakhe azipheli ngoba khona manje ubhekane lama-case lamacala afika 90 or so, and esibone khona manje recently unikezwe i-bond engathi i-bail almost half a billion dollars, about $490 million asesehluleka ukuyibhadala ngoba ake akukho banki akukho insurance company ifuna ukumsiza ngaleyo mali ngoba kungumuntu ongathembakaliyo. I think khona lokhu kuzomdimaza kakhulu ngoba abantu bazoqala ukubona ukuthi uTrump akathembakali.
Kodwa abantu bale ndaba yini lalokho okunye ukuthi wathothozela uDlakela into ezinjalo?
Well, abaningi bale ndaba lakho kakhulu, imajority ngingathi ile ndaba lakho kakhulu, abantu abangela ndaba lakho yibo laba abasekeli bakhe esibone bemsupporta kuma-primary bekhetha yena ukuthi kube ngumeli wabo kukhetho oluzayo lolu ngo-November.
Ye, kodwa singathi zindala zombili okwamanje.
Okwamanje angeke uTrump akaza wini i-popular vote, into abantu kumele bayinanzelele. UTrump indlela akhona ngayo even ngo-2016 ukuthi awine ilokhu abathi i-electoral college okunikeza ama-state wonke ama-powers ama-delegates akhethayo. Otherwise ma ukuthi kuya ngokuthi ama-Americans in total imajority usala khatshana uTrump udlula uBiden.
Lapha lizwe umnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe ohlala kwele Melika wabexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseVirginia. Ngesikhathi amazwe omhlaba enanza inyanga yokuqakathekisa okwenziwa ngabesifazana e-Women's Month, amantombazana labomama abasakhulayo bathi lanxaso kukhona ukuthe kwenziwa nguhulumende weZimbabwe ukuthuthukiseni impilo zabo, uhambo lusaselude ukuze impilo zabesifazana zibe ngcono. UTobias Mutsingwa usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Nxa kukhulunywa ngenhlupho ezibhekane labesifazane, akukhulunywa kakhulu ngalezo ezibhekane labomama abasakhulayo ezehlukile kulabomama asasebadala. Omunye walabo ababona ngezinhlelo kunhlanganiso ye-Women's Institute for Leadership Development, unkosikazi Lydia Banda, uthi kuningi okuvimba omama abasakhulayo lamankazana ukuthi benelise ukuthuthuka.
Lokho kusenzwayo ukuthi lokho sibona ama-effects awe-gender-based violence. Siphinde sibone futhi le nani labantu abangomama abakwazi ukufinyelela ezemfundo kumbe kwezempilakahle. Khona nje singakhuluma ngokuthi inamba yabantu abangomama abatholakala kuma-leadership positions, whether ku-business, whether ku-corporate world, kumbe kwezepolitiki, lokho lisaselincane.
UNolwazi Ncube, omunye osakhulayo owaziwa ngokuthi nguLetty the Poet, uthi isimo somnotho welizwe singaqhubeka silokhu sisiba sibi ngale indlela iningi labo lizabanjwa ngamandla ukubaleka elizweni.
Ma bevele beqeda abakwenzayo elizweni, mhlawumbe sokungaba yisikolo, baphuma abahlale elizweni kakhulu eZimbabwe, baphuma bedinga ama-greener pastures, ngoba ke abatholi usizo, abatholi lokho abakufunayo elizweni labo. Okwenza ukuthi nxa befika kwamanye amazwe ezikhathini eziningi bafika baphathwe kabi sengani bayizigqili zalelo lizwe.
Kodwa untombazana wasemzini omdala owemakhokhoba kobulawayo uBeauty Ngwenya uthi nxa kuqathaniswa impilo zabomama bayizolo lalabo abanamuhla, kuningi okuncomekayo osokwenziwe nguhulumende ekuphakamiseni abesifazane ikakhulu abasakhulayo.
Kudala amathuba okuya emsebenzini ayenciphile kubomama lamankazana, kodwa kulezi nsuku sokungcono kuyafana lethuba lokufunda. Yebo, lanamhla kukhanya engathi imfundo yabafana iqakathekiswa ukwedlula yamankazana, kodwa singakhangela emuva sokungcono. Kwezombangazwe kukhona okuningi okungenziwa, kodwa bayancintisa labo ontanga besifazane njalo bayanqoba. Kudala kwakungekho lula kangaka.
Kule mithetho efana le-National Gender Policy ukuthi eyokukhweza iminyaka evumela ukuthi umntwana oyinkazana ashade loba ukwenda kanye lokuya emacansini, eyabekwa nguhulumende njengendlela yokuqakathekisa impilo zamankazana labomama. Kwezombusazwe, uhulumende wabeka umthetho owayenelisisa abesifazane ukuthi bethole izihlalo edale lephalamende lakumakhansili bencintisana bebodwa njengendlela yokwengeza inani labomama abangena kwezombusazwe. Umphathi ntambo ogatsha olubona ngendaba zabomama unkosikazi Monica Mtswangwa uthi eZimbabwe ngelinye lamazwe ancomekayo nxa kukhangelwa amanyathelo athathwayo ukuthuthukisa impilo zabomama.
Women around the world, shattered glass ceilings, broken barriers, Kuyajabulisa ukuthi emhlabeni wonke jikelele omama bakubeka sobala ukuthi labo bayenelisa ukuphatha imisebenzi yonke nje enziwa ngabobaba. Nxa sikhangela kwelakithi sikhuluma nje umtshutshisi omkhulu kahulumende ngumama kanye legqwetha elikhulu likahulumende ngumama.
Ingcwethi ecubungula indaba zabomama engumqondisi wenhlanganiso eIgugu Lethu Foundation, uGugu Dlodlo, uthi inyanga kaMbimbitho itholisa ithuba lokulungisa konke okuhlupha abasakhulayo besifazane.
We continue to encounter barriers that prevent us from reaching our full potential, from limited access to education, employment opportunity, to underrepresentation in leadership roles. So this Women's Month, kufanele si prioritize ama initiatives a promoter gender equality, to invest also in education.
Ngezinye izikhathi ukuswela amathuba kwamankazana labo mama sokwenza ukuthi bengenane lobungezwa obubalisa obusela ukuthengisa imizimba kanye lobugwelegwele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu lina abalaleli beStudio 7.
Salubonani, salubonani kustudio 7. Ngiyalivingelela lonke basakaza bakustudio 7. Ngilivingelela ngasemaphisa ekhezi. Ngilesicelo lapho kubana nami audio yami ngadluliswa. Bakithi sihlutshwa indlala, indlala, indlala. Ekhezi indlala kulalutho, nezulu alinanga. Siswele ukudla bakithi siyakhala kubana uhulumende asizwele nje asidingele amadona zosinikeza ukudla. Sicela ukudla lezifuyo zethu azilakudla sezifikile. Sicela usizo bakithi, sicela usizo bakithi. Studio 7 sisidlulisele umlayezo ukuze lo hulumende awuzwe athole ukusincedisa empilweni zethu.
Studio 7 ngiyabingelela ngokukhulu ukuzithoba ngomthunzi ngisegoli. Yazi ngilusizi ngezano PF nkosi yami ukuthi kathi sonani thina siza ngeZimbabwe njalo izano ayibi namahloni. Ngani kunto ezenza kumphakathi nezulu eZimbabwe? UJoseph Chuma labo kabathule basibangela umsindo ngoba kwayena uJoseph Chuma wamlandela impilo yakhe iqangukile, hayi ukuthi ngobungcono. Kuloko uyithudula zokuthola, hayi kumenza ukuthi abekhulumela izani into engekho nje ibona nje naye. IZimbabwe ibolile, silamahloni emazweni ukuzibiza ngabantu beZimbabwe, siyabulawa senzani. Izanyanyanyisa kahle kahle, sesitshile ngayo sazi ukuthi kuyabheda ngani. Kodwa-ke ngoba iyalele esikhundleni ngenkani uchigumba lo osetshenziswayo ngabomnankagwe, hayi bakithi sesikhathele thina, sazi senze njani.
Siyabingelela, siyabonga. Kuyadanisa kakhulu ukuthi abantu bakithi basethembele ukuthi iZanu PF negovernment yakhe kamnankagwe ukuthi bazowenza iplani ngabantu abafa indlala kangaka lezifuyo zabo kuyophela konke, ngoba ngabe kuthiwa umnankagwe ngupresident wabantu bengamelanga ngokuqala eqile ukhetho, ngoba yena uyakwazi ukuthi kala maplani ukuthi uma kufika inkinga efana naleyo esomiso nendlala uzoyenzani. Njengamanje ama-NGO amaningi khona lapha ayezobisa usizo la ekhaya waxotshile yena ethi babandakana nama-3C. So-ke bese ngicela ukubuza kabantu bezanu bonabo-ke labo asebelamba behlupheke nje ukuthi bathi bazokuthola kuphi lokho nge-government yabo yezanu PF.
Sibingelele inkundla, izitshona njani basakazi? Mina ngilombuzo enginawo. Kwenziwa yini ukuthi amazwe awe-Afrika mayesehluleka ahlala ekhomba amazwe entshonalanga, kodwa ma kuqeda lapho babhenka khona ngale, abantu ababo bafunda khona ngale, bayelatshwa khona ngale, kodwa ma befika ngapha kwabanye abantu abamazwe abo bathi ukwehluleka kwabo kwenziwa ngamazwe entshonalanga? Ngumbuzo engiwuchiya wonke umuntu ukuthi ngampela kuliqinisa lokho? Angiboni mina. Ngibona ngathi nje bavala ukwehluleka kwabo bebe behlala besola abanye abantu abake beqale labo bezibhekisise ngempela ukuthi kambe abakwenzayo kuqondile yini, imibuso yabo iqondile yini.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo ngokwenzakala empilweni yabo. Likhumbuleke luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lamhlanje, kuhlelo The Connection, lapho esixoxa labatsha ngodubo lokukhuphuka kwamanani amacala agoqela odlame elizweni. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.